Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi sibetheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phansi. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukuthi iZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi ilo divorce olukhona. Kule nhlanganiso evele ikhona ngapha kobulawa ehlanganisa amabandla wonke, yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone singenza njani. Kuze kube lo monakalo etsholotsho, sasebenza sonke sathumeza ukudla. Kwaba lo monakalo ethimanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathesi lasedinga leso sihlanganisa amakhanda ethu, sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singahlalini ezandleni zethu, kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhandi phandle, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yinto labantwana abancane kulabo bapho. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhandi phandle, kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zonke kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko. Njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima, ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kuthiwa inkukhu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezezidikelwe imizi yabo bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi ma kungayinzakala nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ezamusebenza. Into esinanzeleleyo ukuthi njalo esivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokuphangisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abalakuthi abalalu.